nzaba umupolisi
ninkura nzaba umwarimu
ninkura nzaba umuganga
ninkura nzaba perezida
jyewe nzaba umwana
Olima Kiraga yuko muri 20s Easy shorty so city fancy Tuzaba tuzitwara muri benzi Tuzaba twarakijije ababyeyi Njyewe na ma G's Tukirema gati Turacyaraba T-E-N We gotta take it easy None reba steel Turacyara on streets Niturakora E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-
sober, jangwa ni so high, Jack keep me stronger. Nako wa sora, kandu da shora, iu da shona. Ije chiza kurabura, na bukundu zababura, uzabura na hura hura. Ije chiza kurabura, na bukundu zababura, uzabura na hura hura.
Man, don't play with time, cause sometimes I even feel like I'm in love with past. So who knows? Sure.